siyabonga ndimi yakhe lo Sandra siyalambulela ku studio 7 ngolwesithathu mhla ka 9 kumabasa 2014 silethulela uhlelo lwezindaba seZimbabwe sisakaza sase Washington DC sitholakala emoyeni lasebulenjeni ku internet ku website yethu ethi www.voandebele.com ngizaphinda njalo iwebsite yethu www.voandebele.com Olamukela emoyeni ngenkulu injabulo ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Nitemfuka kakhulu ukuthi injabulo yalinhlelo ezini kumarethi ezimalani kusoko. Sethenga ukubona abantu kulethi kusoka kuvikela imkhuhlane emnene. Njalo kusoka kuvikela umuntu wesifazane oyimkhuhlane esibalekayo. So njengami ngase ngibona ukuthi kufanele tibezo so. Nambona ukuthi ubuhlungu lobe ngiyabuza ngoba umala ngabalutshwana. But imali ngasokwanga lona ubuhlungu ngiyabuza leminyaka leminyaka.
Inhlanganiso yePopulation Services International isungula indlela entsha yokusoka engela kusika kumbe kuhlaba amajekiseni ebizwa ngokuthi i-prepex circumcision.
Iholo imali kuye ukuthi abantu kumele baholelwe imali. Akusamelanga kube ziphuthu ukuthi imali ingatholakali. So kuza kwenza ukuthi kusetshenzwe kanzima ukuze lokho kugcwalisiswe. So kuza kwenza ukuthi abantu bakhuthale. Whoever is oyabe ekhulumeni ngiyame nakhuthala bonke ukuthi uyagcwalisisa lokho akuthembise khona.
Uhulumende uthi usenciphise iholo lesiphatha amandla sohlangothi lwePismas ebeliphezulu kakhulu. U-Oscar Pistorius owethesa icala lokubulala intombi yakhe uRiverston Camp lamhla uqhubeke sephapha ufakazi phambi komthethwandaba wePretoria wachukwa ngemibuzo ngumtshutshisi waze wakhala inyembezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yePopulation Services International kanye logatsha lwezempilakahle isisungule indlela entsha yokusoka engela kusika kumbe kuhlaba amajekiseni ebizwa ngokuthi yi-prepex circumcision. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Indlela le yePrepex iqale ngemva kokuba iZimbabwe leRwanda ziqhube inhlelo zokuhlolisisa ukusebenza kwayo. Ekhuluma lentatheli izindaba lamhla kobulawayo, umqondisi wohlelo lwevoluntary medical male circumcision ku-PSI, uDokotela Ngonizashe Madidi, uthi lolu hlelo luqale ekupheleni kukaMbimbitho endaweni eziyisithiyagalolunye elizweni. Uthi inhlanganiso ekhangela ezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, iWorld Health Organization, ikhangelele ukuthi kusoko yabesilisa abalithumi lenkulungwane anduba uhlelo lolu luhanjiswe elizweni lonke. Wengeze esithi okwakathesi sebesoke phose amakhulu amabili i-161 ngalindlela.
Prepex puts a ring around the foreskin, cutting blood supply to the furthest end of the foreskin, which is the distal end. And the foreskin, if you cut that blood supply, it will start drying up. It dries up, changes color to a darkish color. After 7 days, you can easily go back and remove it. And the removal is just like when you remove your fingernail.
Osakhulayo umnumzana Herbert Ndlovu, obemelele ukungena endlini yokusokwa e-eye clinic, uthi lesi sinqumo kasithathanga mahlayana nje, kodwa ngemva kokucabangisisa ngolwazi alutholileyo ngokuphathisa ukusoka okulakho kumikhuhlane efana lengculaza. Ukhuthaze abasakhulayo ukuthi basebenzise indlela ye-prepex ngoba ubuhlungu bakhona bunganeno.
Nitemfuka kakhulu ukuthi injabulo yalinhlelo ezini kumarethi ezimalani kusoka. Sethenga ukubona abantu kulethi kusoka kuvikela imkhuhlane emnene. Njalo kusoka kuvikela umuntu wesifazane oyimkhuhlane esibalekayo. So njengami ngase ngibona ukuthi kufanele tibezo so. Nambona ukuthi ubuhlungu lobe ngiyabuza ngoba umala ngabalutshwana, but imali ngasokwanga lona ubuhlungu ngiyabuza leminyaka leminyaka.
I-prepex isetshenziswa kwabesilisa baleminyaka elithumi lesithiyagalombili kusiya phezulu. Nxa i-WHO isivumile ukuthi uhlelo lolu luqhutshwe elizweni lonke, i-PSI logatsha lwezempilakahle luzavula indawo ezingamathumi amathathu zokusoka ngalindlela. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo, nginguNothando Sibanda.
Uhulumende uthi iholo leziphathamandla zohlangothi lwePremier Service Medical Aid Society PSMAS ebeliphezulu kakhulu selinciphisiwe njalo ikomiti kahulumende ehlolisisa ngokwakusenzakala kulinkampani izaveza yakufumanayo sokubunjwe ibhodi entsha. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo obona ngezempila kahle umnumzana David Parire Nyathwa ethalele ephalamende lamuhla lapho angezelele ukuthi labo abazafunyanwa abelicala bazajeziswa. Kodwa akasavezanga ukuthi iholo leli lincitshisiweyo ngesilinganiso esinganani. Umnumzana Parire Nyathwa uthe uhulumende uzabekwa imithetho okufanele ilandelwe ngamakampani wonke elizweni alomsebenzi ofanayo. Asizweni imbono ka-Alderman Matson Hlalo, usenator wesigaba sakoBulawayo ngalolu daba.
Inyathelo elihle kakhulu. IZimbabwe ibisiyilizwe okulabantu abanye abahlala esingathi kwelinye ilizwe, abanye behlala kwelinye, kodwa ikusemdlizwe ngoba ngangakade ngikhangela ukuthi umuntu ongakade ngahola imali engaka yonke abanye abantu behola imali phansi kakhulu kodwa kuthiwe baphile kufananayo. Kanti lokhu kuyafana phela nje apartheid eSouth Africa ngikwade sesikubone kwenzakala nje ayisonto elungileyo ngoba wonke umuntu eZimbabwe kumele asebenze kanzima ukuze athuthukise ilizwe. Sonke singasebenza kanzima sithuthukise ilizwe lethu le mali zenezo esiyabe siyithola ziyenza ukuthi siphile ngemuzi zethu. Kodwa lokho esekade sesikubona ukuthi kade sekunabanye abaphila esingathi okudlula ongamajumi amabili phambi kwabanye. So akusoze iy'thukuthuku zakhona ziyabe ziziningi onganani enze umuntu athole lelo holo.
Siyezwa ukuthi isebenzi sikahulumente sezengezelelwe iholo.
Ye, ngibona ingani kungathatha isinqumo sokuthi yikho sokumele kwenzakale. Kumele lokho kudingakale ukuthi kuyafezwa ngoba kuyabe vele sokufakiwe ukuthi yikho kumele kwenzakale nje. Ngokwazi kwami akujwayelekanga ukuthi kungagcwalisiswa khonoko. Into esiyikhangelela njengento enhle kakhulu ukuthi nxa izisebenzi bazithola imali engconywana yikho konke esikukhangeleleyo. Kuzakwenza njalo ukuthi imotho yelizwe ubonakale ukuthi iyasebenziswa ukuthi igcwalisise izifiso ngoba iholo ungalibeka ukuthi abantu kumele baholelwe imali. Akusamelanga kube liphutha ukuthi imali ingatholakali. So kuzakwenza ukuthi kusetshenzwe kanzima ukuze lokho kugcwalisiswe. So kuzakwenza ukuthi abantu bakhuthale whoever is oyabe ekuhulumende kuyamele akhuthale abone ukuthi uyagcwalisisa lokho azithembise khona abantu.
Long Alderman Matson Hlalo, usenator wesigaba seBulawayo, bekhuluma ecingweni eseHarare. Inhlanganiso yezakhamizi zeChitungwiza imiswe phambi kwekomiti edalela ephalamende ebona ngokubuswa kwezabelo kukhulunyiswana ngendubo ezibhekane lezakhamizi zaleli dolobho. Kulandela imbiko ethi ukungethembeki kubhahile kulumango ukusilela kwamanzi lokunye. Ukuze size okuningi okwenzakale kulomhlangano, uChris Gando Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeChitungwiza Residence Trust umnumzana Mavelas Khumalo othi bayajabula kakhulu ngokwamukelwa izikhalazo zabo okwenziwe ikomiti le.
Da emhlangano ni kuhambe kuhle sifikile khona ngale yathi siyiphisodwa thina abeThungwiza Residence Trust ngemva sesicele ukuze sihlangane lecommittee elocal government ukuze sibathele kumbe sibachasisele izikhalazo zethu thina esizitholayo njengama residents eThungwiza.
Ye, ungasitshela ukuthi kuthiweni kuyini okumqoka okukhulunywe?
Sikhulume kakhulu sikhuluma ngendaba ze-service delivery eThungwiza lapha ukuthi hayi izinto kazikabi zahamba kakuhle lapha eThungwiza and in actual fact sibona izinto lezi ze-service delivery ziyala lokho zidilika. Okwesibili sikhulume njalo ngendaba yama-plant house demolitions lama-evictions ayenzakalayo kumbe azayenzakala eThungwiza laseNyatsime. Njalo sinese sikhuluma ngendaba ye-corporate governance kumbe i-public accountability.
Kanti vele khona kakhulu okumqoka okwenza ukuthi lize libe la umhlangano lo okubangela ukuthi ube khona kuyini?
Thina njengezihlali zeThungwiza sibone ukuthi izinto esiziyenzayo siloba ama local authorities kumbe ama city fathers ethu le council yethu eziningi zakhona izake iyenze into esikhakazisayo thina njalo sasesibona ukuthi hayi kungcono sikhwele phezulu sike sibone labo esabakhethayo ukuthi basimelelele eParliament sikhulume labo ukuze basincedise kulolozi indubo esihlangana lazo thina njengama residents esithungisa
lo mnumzana Mavela Sikhomalo umqondisi weChitungwiza Residents Trust. Amalungiselelo ombukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair lonyaka abikwa asekuzinga eliphezulu ngoba amakampani amaningi asethengile indawo ezokubukisela impahla. Iningi lamawetela akobulawayo abikwa esegcwele abantu abazabukisa impahla yeZITF. Abaqondisi beZITF eza kwenziwa kusukela mhla ka-22 kusiya mhla ka-26 yona le inyanga kamabasa bathi umbukiso walonyaka uzaphumelela loba nje umnotho welizwe uncipha. Ingcwethi kwezenotho zithi osomabhizinisi abalomngqondo okhaliphileyo bakhangelelwe kubuya ngobuningi embukisweni lo. Omunye usomabhizinisi wakobulawayo ubulisani Ncube uthi bakusekela lokho besithi okungasilela linani labantu makhaza lonyaka abaza kuya embukisweni lo ngenxa yokuthi iningi labantu kalila mali.
Usasele umthonsalanyana wokuthi bazaba khona abantu ikakhulu abavela kwamanye amazwe ukuthi bazabuya bazotshengisa ngoba yibo bakhangelela ukuthi nxa izinto zitshintsha bazanjani bazathola ilokuze ibusiness. Amakampani ama-local companies kulobunzima kakhulu ngoba ubuningi babo bayabhala ngoba ikakhulu nxa ukhangelela ukuthi ukuya e-Trade Fair ukhangelele ukuthi uzathola ibhizinisi kwelizayo but nxa wena vele elizayo lakho libona ilanga selitshona lingafika elizayo kuba nzima ukuthi uye embukisweni onjengowe-Trade Fair.
Siyabona njalo ukuthi umnotho welizwe uyaphansi baba Ncube, kambe lokhu kungenza ukuthi abantu bagcina bengasahambi labo khona ngale Trade Fair?
Ikakhulu lonyaka-ke bazabalutshwane abantu abazahamba ngoba amakhampani amaningi ayavala, abantu bayaswela imisebenzi, imali ayikho ezandleni zabantu. Lokhu kutsho ukuthi abantu bazababalutshwane kakhulu abantu abazahamba e-Trade Fair ngoba kathesi ngenxa yokuswelakala komsebenzi abantu imali elilutshwane nale abayitholayo bazama ukuthi bathenge ukudla ngayo, hhayi ukwenza lokhu okuthiwa yi-luxury. Ukuthi Trade Fair yi-luxury, so unxa ungela mali awungeke uwanelise ukwenza izinto kuthiwa yi-luxury.
Kodwa-ke nxa sikhangele abaqondisi be-ZITF bengenzani ukuthi bekhange abantu ukuthi babuye khona ngale?
Kunzima-ke ngaphandle kokuthi babe le mbukiso eminingi-ningi engazama nje ukukhanga abantu. Kodwa-ke kunzima ngoba isifiso ebantwini siyabe sisikhona kodwa imali ingekho yokuthi bahambe bayebona lezi zinto ngaphandle kokuthi nxa bengehlisa intengo yokungena emaketini.
Ngaphandle kwalokho-ke siyabona ukuthi amakampani amaningi ayavala ikakhulu kobulawayo, kambe ubona zana khona yini amakampani akobulawayo azazama ukuthi aye khona ngale embukisweni lo?
Hayi, ube khona azaba khona ngoba kubhizinisi uthi wena engxenye kulento kusasa uphila ngokuthemba ukuthi kuza kwenzakala something. So bazahamba ikakhulu labo bakhangelele ukuthi ngaphandle kwalabo ababukisayo bakhona abazabe bebuya bevela kwamanye amazwe bezobona okwenzakalayo abangaba lokuthi bathokozelele ukuthi bathenge impahla zakuleli.
Lo mnumzana Bolisani Ncube usomabhizimusi. Umnumzana Siphambaniso Moyo omunye wabaqondisi be-Ilala Lodge e-Victoria Falls uthi okumangalisayo ukuthi balutshana abantu asabebhadalele ukuthi bazabe behlala emaweteleni kuleyo ndawo ngesikhathi sombukiso lo.
I-ZITF yalo nyaka thima ngikwazi ukuthi ithoni ngoba kukhanya avela akulalutho olucacayo kangako, ngani akulakukhwabitheka kakhulu yikho ngingazi ukuthi yindaba akulamuntu izimi labanye njengangaphezu kuphoze ukuthi sizaye-ZITF edawayo njanjani konke lokhu akula akulamuntu ongathule eshungu lakho ngingazi ukuthi kuhamba njani lo nyaka.
Ye, kujalo ukuthi ngesikhathi lesi khona ngapho liyabe selingani abantu abaningi sebebhukhile ukuthi bahlale emahoteleni lo nyaka kume njani khonapho?
Hayi, lo nyaka ngapha kithi kungani kuthule, hhayi kulakutshengisela sila esingatho sikuthi hhayi ngabantu abayizethekele ezizabuya zisiya ezZITF. Angingazi ukuthi kuhamba njani kuphonge ukuqanda nje yele ngisele lamazi ukuthi ngakukhuluma ngithi kanjani
ngomnyaka ophelileyo ngesikhathi lesi kwakunjani khonapho abantu bekhuluma ngeze-TITF
Eh kwakungcono kwangathi kulokhu phidizela ngoba kunje lo nabanye nje babekhuluma ukuthi sizobuya sizobona osomabhizinisi kini ngapho kodwa wakathesa hayi kuyasandela nje njengoba ngithile
okwenza ukuthi kuqande kangaka kungabe kuyini mnumzana moya
ngingazi kumbe kudinga kwabantu kumbe ingqondo umuntu esuke imthele khona yena ngokwakhe umuntu ukuthi kube lesidinga nje ukuthi nje ngantwa into zangkhona zicaci zonke lokho singaze siyefika khona akulanti yangkhona eyaphambili ngakho ngempumela ebakhona khona beZimbabwe izinto zangkhona zilethe abantu nje bebuye lemuva nje angikwazi ukuthi ukukhiritela kwangkhona kungaba kubanga yini kakhulu
akubangwa nje ukuthi umnotho welizwe usuwile kumbe ezompolitika lezi
ngokunye kwangkhona konokuyikho kuzala lokho ucabangela emuva ngoba kuyakhangelwa kakhulu nali indaba yama 51% wathi njenge yinto esuke isinjani ebisidiniso laba bafuna ukuzofika endaweni ezinjengembukisene naleyo ukuthi bekhangele ukuthi kuhamba kanjani kode ngaze be lesifiso kodwa ezinye izinto zizamnqabela ukuthi engakwenzi kungukhona okwenziwe singaphakathi ukuthi isenza kanjani
lo mnumzana siphambaniso moyo omunye wabaqondise beilala lo Jay Victoria Falls Icelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi lizakhetha ikomiti ezajezisa umsekeli kamgcini ingcebo umnumzana Elton Mangoma owamiswa ukuba lilunga lebandla kulandela incwadi yakhe ayilobela umnumzana Tsvangirai yokuthi asuke esikhundleni ngoba esehlulekile ukunqoba kukhetho. Leli bandla lithi lifuna ukuthi ajeziswe ngoba waqhubeka ikhuluma lentathelo izindaba phezu kwalolu daba yena ecetshisiwe ukuthi engakwenzi lokho. Kodwa umnumzana Mangoma izolo wethule amaphepha emthethwandaba esithi ucela inkundla ingenele ekumisweni kwakhe. Utshele umthethwandaba ukuthi umnumzana Tsvangirai kayisiyo inkokheli yoqobo ngoba imbali yakhe igcwele izibonelo zokungakhokheli kahle njalo esekela uDlakela ukuthi luqhubeke ebandleni. Isikhulumeli sebandlaleli umnumzana Douglas Monzora utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Mangoma usezixotshisile ebandleni ngokusa lolu daba emthethwandaba. Umonzola uthe idalele National Council lizahlangana kusasa luphatha lolu daba. Ukuze sizwe ukuthi umthethwandaba uzaphatha njani lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izomthetho umnumzana Job Sibanda. Yena othi lolu daba lulakho ukuthatha isikhathi eside lungathoniswanga.
Into ekhona la abalaleli kumele bayinanzelele ukuthi i-political party sithi thina voluntary organization. Association ndi abantu abahlanganayo ukuthi balombono ofanayo babe sebebumba i-constitution yabo echoyo leyo constitution ukuthi bona vele bangani njalo iyatsho leyo constitution iyabatshela ukuthi nxa kuyikuthi kuba nezikhundla eziwa khona lo ofuna ukuthi abe nesikhundla kumele emveni kumbe abe ngumuntu onjani ama-qualifications akho loba nje i-voluntary organization leyo party i-political party leyo nayo kumele ilandele imithetho ye-constitution yona leyo kumele ilandele i-constitution yona leyo awusoze kwenze ukuthi abantu bevume le nto ukuthi nxa izinto zingahambi kuhle kumele zihambe ngendlela le kodwa nxa zingakeli ukuhamba kuhle zihambe ngenye indlela i-voluntary organization injalo nxa kunokuthi nakuwukuthi kulomunye othi yena abantu zabasilandenanga i-constitution ngokupha singomesithize kulakho ukuthi ahambe kumthethwandaba ayokuthi mina ngililunga lephathile yilokho okwenzekileyo i-constitution yona ithi kumele kwenzakale ngalendlela
nxa sikhangela udaba olunje lulakho ukuthatha isikhathi eside na ukuthi luze luthoniswe
kuyazi ukuthi laba abayibo abamangalekileyo ukuthi bona bayaphendula besithile kodwa nxa kuyikuthi into vele isobala abantu abavamanga ukuthi baphikise bayayekela nje kuphela udaba lidlule kodwa nxa kuyikuthi babo kabavumi balakho ukuthi basayine amaphepha bezokuvikela besithi hhayi labo abayenzanga lukhelubi balandeleni i-constitution yakho kuna siyadependa ngokuthi weza baya-opposa yini abantu bayaphikisa umamangalela kumbe bavumelana nesicelo lesi esibekwe esiphanyelwe ngumangoma nxa bephikisa kuzathatha isikhathane esithize izinyanga ezithize nxa kungenani lutho elinjalo hhayi ukhanye sikhangelele ukuthi izinyanga ezithize maybe 2-3 months or more.
Umnumzana Job Sibanda, ingcweti ecubungula izinotho bekhuluma ecingweni ekobulawayo. Umnumzana Oscar Pistorius owetheswa icala lokubulala intombi yakhe uRiver Stencamp lamuhla uqhubeke esipha ubufakazi phambi komthethwandaba wePitoli wachukwa ngemibuzo ngumtshutshisi umnumzana Jerry Nell othe umsolwa ufuna abantu bamzwele usizi. UPistorius ulandise okwenzakale ngemva kokutholakala kwesidombo sikaRiver uNell wasesithi kutshengisiwe umfanekiso wekhanda lapho kwakungena uhlamvu esithi kumele avume ukuthi ngempela wambulala. Kodwa kuthe kutshengiswa umfanekiso wesidumbu uPistorius wahlaba umkhosi kwaze kwamiswa ukuthethwa icala kancane. UNell ucele njalo ukuthi kutshengiswe umfanekiso kamabonakude lapho uPistorius atshengiswa edubula amakhabe etshengisa ukuthokoza esithi afana lengqondo zomuntu. UPistorius ebuzwa njalo ukuba kanti kungani ubufakazi bakhe sebehlukene lalobo abethule ecela ukuphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebhenyo. Uzaqhubeka ngobufakazi bakhe kusasa. Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya udaba lweholo labaqondisi bamankampani kahulumende kanye lezinye inhlangothi ezifana le-Premier Service Medical Aid Society PSMART. Lingathumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Lamuhla kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshone le ndaba sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMthwakazi Youth Leaders Joint Resolution ngomsebenzi wabo owande ukubafikisa emthethwandaba kanye lemajele ngoba uhulumende esithi bephula imithetho ethile ekuqhubeni imisebenzi le. Ngenyanga edluleyo umnumzana Moyo lomunye wakhe umnumzana Busani Sibindi bavalelwe entolongweni yeKami Prison okobusuku obubodwa ngecala abaletheswayo betshengisela bekhalaza ukuthi inkampani yezesayi kobulawayo iqhatshe abantu bakuleso sigaba. Ngongxoxo yethu yalamuhla siqale ngokubuza umnumzana Moyo ngokuphathelane lecala obekufanele belithoniswe izolo emthethwandaba kodwa ledluliselwa phambili ngoba omunye wabo efuna ukukhuluma ngolwimi lesisuthu obengekho olwaziyo kwabatolikayo.
Icala lakhona liyahlekisa dadewethu ngoba icala leli kwakungaso asoqala ngendlela thina siwukhangele ngalo ngenxa yokuthi kwaba lokuganga okwenzakala kwisikolo seMakuze zePrimary School eMangwe ngomnyaka ka-2012. Izikolo zivalwa lapho oticha abathathu abakhuluma ulimi lesiNdebele abaxotshwa ngoticha abathathu abakhuluma ulimi lesiShona ngendlela ezingazwisisekiyo. Sa indaba le izakhamizi seziyizwile zathi indaba le kumele ilungisiswe, babiza ke inhlangothi zonke zamatisha ecotshela engaxotshwanga lathi basicebisile khona njengabantu abamele amalungelo abantu. Kodwa laba bexotsha abanye balabona ukubuya belalela abadala ukuthi bezozuthi abadala bakhalaza ngani. Abadala-ke bathatha isinqumo sokuthi hhayi bona bafisa otitsha babaxotshiwe baphenduke ngoba ikotitsha futhi abame labo ngobuthathu babo ngesikhathi sinzima amatitsha ebaleka elizweni lakithi esitadi ngamadlelo aluhlaza bona bama lezakhamizi bathi sizalifundisela abantwabeni loba kunzima. Kwasokudliwe lezi mali zabadala kwakungani kuvalwa ukuganga kwalawa matitsha.
Ezinye izakhamizi lezo kuthiwa zimbili bangena njani lapho?
Kwaba la ma-meeting angu-2, 19 December yilezi zakhamizi ezingaba ngu-78 including ukhansila waleso sigaba. AS2 mhlaka 8 January izikolo zivule yaba labazali abangafika 100 and something, 100 and 112 thereabout. Kuyamangalisa ukuthi laba ngu-2 bakhethwe kusetshenziswa ndlela bani yokubakhetha. Kulabantu abadala abaningi ababekhuluma be-raiser inhlupheko zabo kumbe ukungaphatheki kwabo ngamathalayini abazange bathathwe kodwa kuthe laba bengakhulumi kakhulu kwaba yibo abathethiwe. Sicabanga ukuthi sina ngendlela esikubona ngayo yindlela yokuvictimiza ukuthi izakhamizi zethweselwe ukuthi hhayi lingenza so umthetho uzalenza so. Kodwa ngokubona kwethu izakhamizi lezi kazilaqala lathi njengoba sibonani kasilaqala ngoba kulokwenza labantwana abancane abafundayo beprimary njalo ngomnyaka ka-2012 kwako pass umntwana we 1 ku grade 7 efundiswa ngena lo ndoda ukuthiwa ngu pass panoch abantwana kube yiba benefita hayi ukuthi ku benefit abantu abangasobantwana ngoba elakusasa labantwana liqhakathekile kakhulu masikhala abantwana bemathekele ndokuthiwa isikhathi esiningi abathandi kuye esikolo kabafundi njalo njalo last year i pass rate yabo improvele sokuthiwa ku pass abantwana mhlawumbe abangafika 6 kuleso sikolo sacina sithola indlela ukuthi abantwana abavela kumuli lezi zingane ziphansi eziswelayo batholakala ukuncedakala ngendlela yabanye abantu abaziveza abade ayisifisi kubabhadale abazibaye ephothu grade 7 and ngabanye babantwana bona laba abakwazisile kupasa ku-6 yona le esiyibalayo njalo zananzela ukuthi kathi esikule report ethi imat south phose izikole ezehlule ukuproducer i-grade 7 pass rate sezikhwele zafika ku-15 zonke lezi ziproducer i-0% pass rate konke lokhu kubangela khona lokhu inhluphu ezinjengazwalezo
wona vele umsebenzi wenu luqhuba njani lithola ubunzima obufana lalobo
silobunzima kakhulu dadewethu esicabanga ukuthi thina ngamalungelo wethu ngamalungelo abantwabethu siya kubothelwa kubangelwa yini ukuthi umuntu oyenza ukuganga okunjalo kwaba le proof kwaba lama audit reports kwathengisela ukuthi hayi imali zesikolo zidliwe njalo lokuxotshwa kwamathishala amathathu kwawuthi isikolo sigcwele kwakungamanga instead isikolo sasivele sithuthelwa ngamatitshal umuntu onjalo ayekele tshakale bese kuthiwa thina ekade sizama ukulungisa lolo daba njalo kule nto okuthiwa ngesilungu i-whistleblowing ukuthi liyabe lizama ukubonisa ukuthi hayi esigabeni esinjele endaweni nje kule nto esingaphathwanga kahle so esikuthiwe ukuthi isikhathi esinenkonke esikwenza sithola singabantu ababi abalecala sikungani imithetho esebenza eZimbabwe imbili nxa sokubuye abantu imathebeni imithetho iyaguquka so i-challenge silayo kakhulu ngoba angikhole ukuthi yiyo into eyayifunwa eyalwelwa ngabantu abathi bakhulizwe lothwala iZimbabwe nendlela yokukhona sasingaleli inkululeko yokuthi kube labanye abantu abazancindezelwa kumbe kube le mihlobo ezancindezelwa sikhanyele imihlobo ngoba kula mhlobo ongcono kulomunye.
Lina lisanda ukuphuma entolongweni kumaviki ambalwa adluleyo.
Okhanya kulicala elizweni leZimbabwe ayisikho okhanya kulicala ebantwini bemathebeleni ngoba akunjelulana indaba yezesa nxa izesa yayizachatha abantu abangu-520 bonke bevela eHarare bezogebha nje imigero bezoquma izihlahla kodwa lapha singabafana abathona bedeza emabhilitshini bengayenzile ukuthi abanye begcine sebebamba abadala inkunzi okwakurong esakwenzayo khonapho yikwini ukuthi sithi hayi zesa njengoba uyinhlanganiso ekhangela ilizwe lonke kanti wayengeke usikhathele athi abafana bethu abathona behlezi lapha emabhrithini abanye beze bedliwe zingonya bechapha imfula bezama ukuya egoli khonokho futhi ngokunjalo satholakala silecala thina kwathiwa singamahlayibhalisi ngabantu abalenketha abethaka usuzibuzi kathi olenketha abethaka phakathi komuntu osebenzisa lokho kuthiwa yi-nepotism kumbe ukuqhatha ekhangela umhlobo oyi-1 engaqhathi abanye lalowo othi hayi lam ilungelo lami ngicela lihlonitshwe ngiqhatshele omunye wami abantu bakithi nguqalethu lanamtaloku lalobo isigwebo sabuya kasizizwisanga ngoba kithi kwakungasecala
nxa lisenza umsebenzi lo owena wokulwela amalungelo oluntu khona ngapho emathebeleleni liyaxhaswa na ngamabandla ezombusazwe loba bengabe MDC loba bengabe ZANU PF belazo ezabo inhlanganiso
bandla gocelo ZANU PF labo MDC especially ONGC team ngoba sokungani bona abalandaba lezinto ezihlupha abantu bakibo kungani bafuna ukupleasa abakhokheli babo abaseHarare at the expense of abantu abaye babathi babamele ngoba kunjalo izikhathi eziningi kasibezwa even ephalamende beraiser izinto ezihlupha abantu bakithi abanye nxa bebuza ukuthi hawu why kungani emathebeleni kungaqhatshwa abantu abavela kobulawa kumbe ngathi bathi bona they are not tribalists aso bantu abalenketha betha but umbuzo uyabe usimpe ukuthi hayi abantu bangane bayakhala abantu elibakhokhelayo bathi bona kabaqhatshwa kwathi why bengaqhatshwa umuntu ayenika impendulo ephalamente yokuthi hayi mna not a tribalist as if kulo muntu uyabe embuzile wathi kanti wena uyi-tribalist so nxa siwukhangele thina hayi vele emathebeleni ngathi sasilazi inkokheli silabantu esingathi ngama-subordinates abantu abavela eHarare ngoba whatever they are doing abakwenzela abantu kodwa bakwenzela izisu zabo labantu ababo ukuthi khona kube yobubo bodwa abaphilayo bedle kodwa bengamele abantu laba bathi babakhokhela
lo mqondisimo yomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMthwakazi Youth Leaders Joint Resolution ubexoxa le-Studio 7 yakobulawayo ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.